So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Hola mungela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuLwezi 2019 ngoKeith Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Yakhala ibandla lezano PF ngezitheso zenotho.
Noma bengayisulanga siphileli bona thina uNkulunkulu wasidala thina ukuthi wasinika indawo le yabangethu kodwa siphileli bona noma bengayisulanga ayisibo uNkulunkulu bona.
Kodwa amabandla aphikisayo athi ilizwe leZimbabwe kumele lilungiswe nguZulu.
Hayi Melika akayigoqi izandla imeceleni vele lokukhuluma ne-America vele siyaphambani sikhuluma ne-America.
Abadabuka eZimbabwe basungula inhlanganiso zokudinga imali.
Ngiyasebenza eSouth Africa, ngisebenza labo mama beZimbabwe abanentshisekelo yokuthi bezithuthukise labo ukuze bebe ngabanye abantu kusasa.
Sizalethulela lezomculo lokunye okujiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomiti yedale lesenethi yabona ngokudlelana labanye amazwe eForeign Relations Committee ithi ilizwe lemelika eZimbabwe lithi ngizakuphinda njalo. Ikomiti yedale lesenethi yabona ngokudlelana labanye amazwe eForeign Relations Committee ithi omele ilizwe lemelika eZimbabwe uMnumzana Brian Nichols ukhuluma iqiniso nxa esithi okuhlupha ilizwe leZimbabwe ikwehluleka ukubusa hathi ukuthi izitheso zenotho yizo ezibhidliza ilizwe. UMnumzana Jim Rich, umgcinisihlalo wekomiti le, usanda kwethula umbiko enkundleni yeTwitter abike khona ukuthi uziqhuthele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wehluleka ukubusa ngemfanelo. URich uthi uNichols wethule iqiniso ngokuveza ukuthi uhulumende wakweZimbabwe wephula ilungelo likaZulu mahlayana njalo kugcwele ubukhohlakali obumemethekiswa kakhulu ngamalunga kahulumende. Ibandla leZANU-PF lisanda kwenza umkhankaso libambisana lamazwe akumanyano weSouthern African Development Community wokuthi kwesulwe izitheso zenotho. Amalunga ebandla leli lokhu esithi elemelika kumele lesule izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe entshonalanga. Omunye wabalo umbono ngumnumzana Belief Gawule othi bazalwisana lezijeziso lezi ngamandla.
Okuhle ukuthi umbiko uhambile kulabo abasicindezelayo. Umbiko uhambile, umbiko otshengisile indlala amazwe adlala e-Afrika asisekelayo njengokuthi singabantu sicindezelweyo. Umbuso lo walaba abantu abayibo bathi babusha umhlaba. Kodwa ngezinye indlela kithi ngifuna ukuthi ngikutshele ukuthi konoko kwenzakeleyo kuhle ngoba kuyatshengisa ukuthi into le imbi njalo iyenza abantu bahlupheke. Abantu abahluphekayo ngabantu nje kuphela makhaza. Ngokuhamba kwezikhathi sizalwisana lakho sibe le ndlela yokuthi sibe lokubunqoba. Ekutheni abantu labanqa besicindezela ngalindlela ngabe sinika ama functions la angafanelanga abe khona kube sesiba le ndlela ukuthi thina siza kubamba njani siyaphambili.
Izwe elinye ilunga lebandla leZANU-PF lisithi baza ngena ngodlame esikhundleni seMelika kambe kungabe kulungile khona
imizamo yonke gips esizayenza abanye betshengisela bekhona ngale kumbe basemazweni phetsheya batshengisela besenzala ukuthi hayi ama functions asiwafuni. Khangela kathesi gips ungakhangela nankuyana abantu bona bana bazenza bona abantu ahlanganisile abahlalekile oTrump bona bayayimpitshwa kathesi yikokutshengisela khona ukuthi into zabo zinjani kodwa bese bengenela kakhulu befika ukulawula izinto zethu lapha gips. Ngokunjalo mina vele kangivumelani lokuthi into leyi eyiyo esafisa abantu uZulu nje ukuthi kuthiwa kazonde azangena emgaqweni yinjongo ekhona gips njalo into leyi elwelwayo lapha gips akula lutho indaba yomhlabathi kuphela. Into elwelwayo ukuthi kwakumele ukuthi sihlale siyisikwata khona ngale siminyene abanye bethu bengazathola indawo labo babe nomhlaba njengamakhiwa nakade sincindezele. Yiko kuphela indaba abayilweyayo into yomhlaba. Nxa bengalela umhlaba ngithi kababuyele emuva bekhangela ukuthi abantu abafayo emuva le banganani ngesikhathi omgabe babeugadza inqola yamabhiza. Namhla bese besibona kufa abantu abangu-7 bese beshaya umhlaba wonke bekhala umhlaba wonke izolo bebengapho unkomo bemqothela phandle yikho into ibagangile amakhiwa la.
Pho-ke nxa bengayisulanga-ke lizagcina lisenzayo.
Noma bengayisulanga siphileli bona thina uNkulunkulu wasidala thina ukuthi wasinika indawo le yabangeyethu kodwa siphileli bona noma bengayisulanga ayisibo uNkulunkulu bona
thina sina uNkulunkulu khangela kaleso mazwanja abo Rwanda ukuthi aphumelela njani khangela sizalwisa siye phambili singabuyele emuva vela sibuyele emuva ngabacindezela khangela into ezenzakalayo emazweni abo Iran kobo bani bani konke khona amazwe abo bahamba khona besenza ukuganga kwabo lawo magiwa la kuyathengisa ukuthi vele bafuna ukusincindezela bafuna ukuthi lapha vele injongo yabo abayeli ukuthi bagenqule uhulumende yikho balapho
kodwa umnumzana Andrew Nyathi unobhala jikelele webandla le-United Democratic Movement uthi uZulu kumele alungise okuhlupha ilizwe leZimbabwe hathi ukuthukana lelizwe leMelika
okumele sikwenze ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sihlangane sikhulumisane silungise silalelane ukuthi lo uthini silungise lokho okumele kulungiswe tshelana amaqiniso
singathi ke ngubani okumele kuqalise khonoko
abantu abaku ground yepolitiki kumele bakuqale khonoko abantu abaku business kumele bakuqale khonoko abantu abasebenzayo abakuma unions kumele bakuqale khonoko labantu abayibona abasupporta ama communities ngendlela eziningi labo kumele babe khona sisupportane labo bona ababenkolo kumele babe khona sisupportane sikuqale kwinto konoku sikwenzeni ilizwe lelana solikazi bani umbuzi bani sonke simele sikwenze kwinto lokhu
ilizwe lemelika ke kumele lenzeni nyathi
hayi imelika akayigoqi izandla imeceleni vele lokukhulumane America vele siyaphambanisa sikhulumane ngeAmerica
Umnumzana Collins Badila ilunga lebandla le Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ulombono ofanayo
thina ya maZimbabweans akulanto esingayenza ukuthi izikhitshwe kumbe zingakhitshwa esingakwenza thina ikulungisa umkhonomi wethu singapha sidlelane namanye amazwe nxa kukhona amanye amazwe abacela ukuthi sikwenze ukuze bedlelane lathi senze khona lokho akula ngenye indlela thina esingafuqa ngayo abantu beMelika ukuthi betshintshe umthetho wabo bazifakela wona
sike sezwa ke abanye amalunga ebandla lezano PF besithi nxa ukuthi kunjalo bayagcina abanye bangkhona bengena ngodlame esigodlweni seMelika kweZimbabwe kambe kwabe sokusitshona khona
babe sebedale ukuthi kube lempi phakathi kwelizwe laseZimbabwe laseMelika endangikhola ukuthi ubukhona ubuphukuphuku obedlula khonapho ukudala ukuthi ilizwe lakho libe lempi lelizwe laseMelika impi ezikhali
ye kodwa wonibona ngizani zizayisulwa sokutheni izijeziso lesi
alibana izinto ezinjengokuhlonitshwa kwamalungelo abantu sezikhona elizweni laseZimbabwe izinto ezinjengokuthi abantu bayakhipha imali elizweni besiyayigcina kwamanye amazwe sizwa kuthiwa kulabo Singapore kulabo Malaysia lapho inkokheli zombusazwe zigcina khona imali zazo zonke lezi zinto ziza kuthi alibana seziphelile ngokubona kwami izijeziso zomnotho zizaphela ngoba kathesi nxa sikukhangele bonke laba balwisela ukuthi babe le ndlela zokuthi bengaphila njani behambisa izinto zabo abazithengisayo behambisa izimali zabo ukuthi ziyegcinwa kwelaseMelika ngoba iMelika ilokho okuthiwa ngesikhiwa i-conversion engine yonke into ozayihambisa khona ngale izabuya isile ntengo ephezulu
ilizwe leMelika lithi uhulumende weZimbabwe kumele engephuli ilungelo likaZulu njalo aqhube ukhetho olubalulekileyo lokunye okumbalwa nxa efuna ukuthi kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo amaphephandaba etshiyeneyo athi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Nkosana Moyo bake baphatha udaba lweZimbabwe ngomgqibelo ababili laba behlale phansi badlana ingqondo bakhuluma ngezomnotho abesifazana abaningi abadabuka kweleZimbabwe kubika ukuthi bathengisa imizimba yabo kwele-South Africa ngenxa yobuyanga Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Daily News. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi kusanda kwenziwa isikhumbuzo sikaMoyi uRobert Mugabe koZwimba lapho kade kulezihlobo kuphela. Amaphephandaba ambalwa njalo abika ukuthi kule mifanekiso yemali entsha ezawethulwa lamhla eHarare lendawoni ezijiyeneyo kweleZimbabwe. Kubikwa njalo ukuthi sokulamabhasi amatsha aweZupco azasetshenziswa kweleZimbabwe. Ye, womanje ke sike silalele okwethulwe ngabantu abasithumezela ama audio abo. Yeah.
Sanibonani ku studio 7. Mina igama lami uAdolf Shaba. Mina into engikhala ngayo ilo hulumende, uhulumende wethu ohlala ekhala esola amanye amazwe yena angathi into zonke uzenza kahle. Ukhuluma ngokuthi amanye amazwe abahlasela ngenxa yama-sanctions, kodwa bona bafuna ukulungisisa izinto ezaletha ama-sanctions okungama-human rights abuse, ngoba vele lezi zinto ivile wonke umuntu eZimbabwe azivumelani lapho ngendlela ohulumeni wethu esiphethe ngakhona. So okuthi bahlaselana labo America mbona ukuthi kuyasiza ngalutho, into engasiza nje ukuthi bayenze into esemthethweni esendleleni, baphatha abantu ngendlela efaneleyo, bengayenzi izinto ngendlela abavele besenza ngakhona, ngoba kula mehluko phakathi kohulumeni ka-Emmerson Mnangagwa loka-Robert Mugabe still the same.
Sanibonani izihlobo zakithi ku-Studio 7. Ngikhuluma ngisemathebheleleni North kwelasenkaya. Besicela ukuthi uhulumende asincedise asilungisele ibridge uChangana wawuchaphele esivumo okhangele eGwelitshena ziyogweru noChangana. Amabhasi esephelele khona phana ekuzeni ibhrishi yake igqitha amabhasi amaningi kakhulu, abantu bakithi ishobo sezathwene lapha eliningi kakhulu. Besicela uhulumende angenele asincedise kakhulu kwakho ibhrishi yamabhasi aphambane khonapha kuze lathi siphephe kakhulu engozini. Ngiyabonga sihlokozana umlayezo wami longazwakala.
Kanti lapha ngicela ukubuza boGipsy ukuthi kanti uThokozani Khuphe kuzathiwa abe nguye upresident, kadanti kwathi kuvotwa laphana yena wathi senguye MDCT lwana kwathiwa nguye alliance, sengaba ngulokhu izeni njani engalangitsho umuntu oyi-1 ephalamende engalangitsho i-MP ephalamende angakhokhela abantu njani? Awuboni ukuthi lapho kungani kufuna ukudlalwa? Thina esimaziyo siyazi yena lo uChamisa lo uThokozani Khuphe, hayi ngiwabona bababili kumba abathathu, thina asilandeli yena uThokozani Khuphe. Kahambe labantu bakhe khonale bona babayi-3. Angaba ngupresident, angaba ngupresident wephathi njani engala masapotali wehluleka lokuthi avotelwe abele lo MP ncho oyi-1 lakathesi kabonakali lebantwini.
Kunzima kakhulu, izinto sezidura kakhulu eZimbabwe, okuthi vele sibe sehluleka abantu lokuthenga izinto zakhona. Into sikhuphuka nsuku zonke, ukuphila kwabantu sokovele sokuzinomalisa bonke kubo kugwanda laphana emalokishini njengabantu sebephila nzima. So kunzima manje.
Linjani basakazi labalaleli we-Studio 7? Ngithanda ukudlulisa ukubonga kumalunga eMthwakazi Republic Party ngokumela abantu besiNdebeleni, ngokumela abantu besintwini. Ngabe wonke umuntu esiNdebeleni ngicabanga njengabantu beMthwakazi. Izinto eziningi ingcekeze khona lapha eMathibele ndingantshintsha. Kuningi umsebenzi omkhulu madoda osafuna ukuthi kukhuculwe, kuntshintshwe, kuguqulwe okungahambi kahle. Kuningi ukucindezelwa, kuningi ukukandelwa phansi, kuningi ukuncitshwa amathuba okwenziwa abantwini besiNdebeleni. Ngingathokoza kakhulu nxa abantu beMthwakazi bengafika kumbe Plumtree njengapha, hhayi ngoba kuyayangisa, kusizwisa ubuhlungu, kusizwisa usizi. Thina abanini bendawo siyasayidilayinwa nje, asibonwa njengabantu. Kugcwele okungabantu lokhu lapha sekuzenzela santando, kuyantela kwenze nje njengokuthi thina lapha singabantu abangaphiliyo, singabantu abangekho. We are not considered. Ngiyazi ukuthi kuzathiwa ngilobandululo, but okungasobandululo yikuphi? Thina sabandululwa kudala since 1980. I think isikhathi sifikile manje ukuthi sizimele, simele amalungelo ethu njengabantu bakwaMthwakazi, sizazi ukuthi singobani, siyini, kungani sila. Siphathiswa nje kwabantu bokuza, siphathiswa ngamasekendi njengama-second class citizens elizweni lakithi. Ngiyabonga kakhulu umsakazi, ngingadlela abanye isikhathi, but hayi kusesekuningi okuza kuya. Lo khulumayo ngumakalova eClamtree Sondolwane.
Nxa ufuna lawo ukuthi-ke ungene kuhlelo lolu, uyakwazi ukuthi kumele wenzeni. Usithumezele umlayezelo wakho kuwhatsapp unombolo ethi 01 202 465 0318. Sike sikhangele ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iofisi kamongameli Donald Trump ithi umongameli ephulanga imithetho aze akhulumisane nomongameli wakwele Ukraine ngokuthi uhlolisiswe okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden, umtaka Joe Biden ngesikhathi esebenza kulelo lizwe. UJoe Biden ukhangelelwe ukuthi uzancintisana noTrump kukhetho oluzayo. Abantu abaningi batshengisele izolo kwelePakistan besithi sokumele umkhokheli kahulumende u-Imran Khan ajiye umsebenzi. Abaningi batshengisele esigodlweni selizwe leli e-Islamabad bekukhala kakhulu ngokuthi kuyonakala izinto eziningi elizweni. Namhlanje lomana ngwenya lapho sikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezijiyeneyo ngakho konke lokhu ezikwenzayo emhlabeni wonke jikelele ukhona ngale ke kule South Africa. Unjani mama?
Ngiyaphila baba, unjani?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi wena wenzani khona ngapha?
Mina ngiyasebenza eSouth Africa, ngisebenza labo mama beZimbabwe abanentshisekelo yokuthi bezithuthukise labo ukuze bebe ngabanye abantu kusasa.
Singathi inhlanganiso yenu kuthiwa kuyini?
Ibizwa kuthiwa i-Ekumene Business Communities. Umbrella yinhlanganiso i-hashtag the work.
Kuthona ukuthi egumeni khonapho akusitshela ngamafushane.
Kutho ukuthi kusekhaya. Egumeni kula okuqala khona yonke into. Egumeni kulapha isimo somuntu sakhiwa khona. So yikho sisebenziseleli igama elithi Ekumene Business Communities.
Yes, singathi ke liqalisenini njalo libaningi kanganani omama kunhlanganiso le?
I-Ekumene isungulwe ngo-March 2018. Siyisungula ma-community projects, i-youth development projects eZimbabwe. Yaqhubeka yaya e-South Africa. Lapha eqale khona ukusebenzisana nabomama ngenyanga ka-July 2018.
Yes, singathi kuyini elikwenzayo?
Into esiyenzayo kuma-groups ethu, sithuthukisa abantu ukuthi beqale ama-business abo, co-ordinate omama abasebenza beneyabo imisebenzi abayenzayo, siba co-ordinate ukuthi basebenze ndawonye kuma cooperatives beyenze ama partnerships. Into ezo esiyenzayo njengamanje ama sinama groups angu 2, eqala ibizwa inilisane maboko bakazi, esibili ibizwa isifarana ngamasoko basathi. Wonke la ama groups ethu angu 2 ayenza ama safa okuwasha, bayenza ama vaseline, bayenza ama dishwashing liquid.
Likuthengisa ngapi konke lokho?
Zonke lezo izinto sizithengisa khona la eSouth Africa. Sithengisela abangane, sithengisela izishobo, sithengisela ama communities la aba ama members wethu ahlala khona. Siphinde sihambise ezinye izinto zethu elizweni lakithi, elizweni laseZimbabwe, la izinto ezithengiswa khona.
Singathi ke iSepa lithengisa malini konke konoko lama vaselina lawo?
iSepa yethu siyithengisa ngokushiyeneyo. Sinama 500 grams, sinama 1 kg, sinama 2 kg. I-1 kg yethu siyithengisa nge-R27 eSouth Africa, siyithengise nge-R50 eZimbabwe, siyithengise nge-R37 eSouth Africa, i-2 kg. I-dishwashing liquid sine-750 ml, esiyithengisa nge-R18 eSouth Africa, eZimbabwe siyithengisa nge-R20.
Yes.
I-5 liters siyithengisa nge-R70.
Singathi abantu abafuna ukuthi belithole balixhuma ngapho kwakhona.
Bengathintana nami as u-coordinator walama groups, ngiyabe ngizobaxhumanisa nama-organizers ayiwo ahlela ngokuthengiswa kwezinto zethu. Bengangithinta kule number yes-South African number u-072-671-4848.
Akuyiphinde njalo.
072-671-4848.
Siyathaba ukuthi bexoka lawe namhlanje nkosiyazana Mana Ngwenya. Ungathini lakusasa mama?
Siyabonga kakhulu. Lathi ukuthi abantu bakithi bangasixhasa ukuze sikwazi ukuzithuthukisa njengabantu bakithi, njengabantu bakomthwakazi. Lathi sikwazi ukuzakhela ama-businesses. Siyabonga kakhulu uxhaso lwenu njengabantu bakwe-Studio 7. Sibonga lakubo bonke abalaleli be-Studio 7 ukuthi leli business ukuze libe yimpumelelo, wonke thina sikubeka ezandleni zabo ukuthi sidinga i-support yabo ukuze leli business libe yimpumelelo.
Sima lapha kuhlelo lethu lapho sicuka khona lezi zalwane zeZimbabwe ngokutshiyeneyo ikakhulu okwezamabhizimusi. Asihlanganini singabaphilileyo kusasa. Umongameli Donald Trump uthi umuntu wethulela idale leCongress lohlolisisa okwenzakala kuhulumende ngenkulumo ayenza lo mongameli wakwele Ukraine ngokuthi kuvulwe acabangela ukuthi licala lomntaka Joe Biden umuntu ongelangqondo. Uthi kumele livezwe ibizo lomuntu lowo. Wethule lokhu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Idale leHouse of Representatives lihlolisisa ukuthi uTrump wayefuna ilizwe leUkraine lingenele kukhetho lweMelika, ngakho ke wephula umthetho wokuqhuba ukhetho. Okwamanje idale leli lifuna ukuthi ajeziswe ngalokho okuthiwa i-impeachment ngesilungu. Akesizwe ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Vumani Moyo ekhuluma ngodaba lolu.
Indaba ye-impeachment yona kukhanya ngani idinga ukuphumelela. Okungasobala khona ukuthi ukumkhipha, alokho yikho okukhanya kungakabi sobala ukuthi bangamkhipha.
Singathi kodwa-ke njengoba kujala ukwenziwa khonokho kwesinye isikhathi, uzokuthiwa-ke babeke bazama uBill Clinton, bazama labanye abathize, ukhanya wasukayo kuphela uyedwa wayengumongameli. Pho bakwenzelani nxa kunjani?
Nxa singakufaka siphatha sikufananise lesikolo, yikuthi kulo ukuthi umuntu ungaphambanisa uxotshwe esikolo kumbe uphambanisa upanishwe. Impeachment yona ikupanisha, then ukuxotsha is another, sokungesinye isigaba.
Ye, so singathi-ke bamjezisa ukuthi wenzeni lapha nxa sikhangele sibili.
Kuningi nje khona, kodwa abakukhangele kakhulu yikhonokho okwabo-Ukraine ukuthi wasebenzisana le-Ukraine ukuthi imncedise ku-election lapha. Umthetho lapha vele khonokho uyakwala ukuthi kuvunyelwa abantu who are not abangasima American ukuthi babe le anything to do ngoku influencer ukwenzakala kokukhetho lapho. So yinto nje abaphezu kwayo kakhulu. Kodwa ke anje kulalokho kamula lapho ayekukhulumile lakho yikho kukhona, kodwa okulula okukhanya ingani kulula ukuthi kuzwisiseke ngabantu abaningi yilokho kwe-Ukraine. Yikho nje bekhanya beqina ngapho.
Ye, ukuthi kuyaphumelela yini?
Ngithi kufuneka nje ukuthi nxa ngaphe e-Congress kungazuzakala abantu babe more than half of it, i-impeachment ingapasa. Kodwa kumkhipha-ke anje kufuna usenethi laphana ukuthi isenethi ivote ababili kwabathathu, 2/3. bavumelana lakho then ikukhitshwa.
Lokhu khanya ngazana sozokwenzakale ngoba idale le-Senate libanjwe ngama-Republicans, akunjani?
Ya, hayi kukhanya ngaphandle kokuthi engingakuvumbe kutshintsha izinto ezinye esingakaziboni ezingakabi sobala, akukhanya ukuthi kungaba lama-senator angatshintsha enough ukuthi kufike inamba yona le-2/3.
Lo ngumnumzana Vumani Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, bakhuluma le-Studio 7 ese-Dallas, Texas. Kusenjalo kulabanye abantu abathi kuyamemetheka ubandlululo kwele Melika. Akesizwe uGary Thola Jackson ekhuluma ngodaba lolu.
Yebo, ukukhethana ikhona izondano lapha ekhona, ikakhulu abamhlophe bezonda abamnyama. Isizathu ukuthi yini ngabasichazeli kasazile, athi siyakudingisisa kasikutholi, kodwa esikubonayo inzondo ungakhangela indlela abantu abamnyama abaphethwe ngayo, indlela abantu abamnyama ababulawa ngayo, indlela abantu abamnyama abaphila ngayo kuma-communities lapho abahlala khona, kawathuthukiswa. Impilo yabo mpela kayimanga kahle kungenxa nje yenzondano ebonakala esigcekeni, lanxa laba abamhlophe bebonakala behlukumeza abantu abamnyama. Kasiboni kuthathwa inyathelo ngako ukuthi mhlawumbe bajeziswe kumbe mhlawumbe bakhuzwe. Le nto nje iyayekelelwa. Lokhu okungenza ngibe nomcabango wokuthi into le vele iyenziwa yibo bona laba abaphethe bona abakhokheli abakhona khonapha elizweni, kusithi laba kusapotwa kwinto kwangikhona, yinto abathanda ukuthi ngabe iyenzakala. Abantu abangaba bafuni.
Kodwa kulungiswa njani khonokho ubaba Thwala?
Kunzima lapha, ngibona ngathi nxa singatholanga ithuba lokuthi ke sihlale phansi ekebake baphumele egcekeni ukuthi kanti inzondo yabo ivelaphi, intelela yenzondo yabo yini, basichazele. Kungaba lula ukuthi sisukela lapho ke sibone ukuthi singalungisa njani, kuyini abakusolayo, kuyini abakuzondayo. Kodwa nxa bengaphumelanga egcekeni, ngibona ngathi kunzima ukuthi le nto ilungiswe.
Lo-ke ngumnumzana Gary Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, sixoxela khona ngale-ke eDallas. Okwamanje-ke sesisizwa-ke umculo kaumajaha wodwa Ndlovu, uJays Marebeni phela.
Salbonani, salbonani, salbonani kuzo zonke indawo lapho elikhona abantu bakithi. Ngujezi Marabeculi ovela le kukodlwa eminyama mahlaba ethwala amalala ndawo namajambo. Phezulu endlini enkulu mafuvezi mathaya umdabulaje. Yikho lapho endawo wakhona kodwa ke ngisebenza ngilapha kobulawa esidikidikini. Ye, ufazi ushaya indoda konke ukuthi ziyathunqa. Ngakho ke yithini ngilithandayo lonke kakhulu.
Sizobuyela ekhaya. Emazweni kaBenda. Yesu sanikunzima. Sizobuyela ekhaya. Kunonongiye ekhaya.
Ngibonge njalo usekelo lwenu ehambeni lwami lomculo njengoJesus Marabili. Okwamanje lalelani ikholise nasi ingoma ethi ngizobuyela emnandi kakhulu liyithande Jesus Marabini one time. Mina njengoJesu Marabini kuningi engikwenzayo njengomculi, njengomncedisi abanye abaculi, baningi kakhulu abaculi abaphuma ezandleni zami yabo sezingeni eliphezulu yokuyijabulisayo. Ngithemba ukuthi ikho vele okumele siyenze ukuze umculo wakithi ungafi ube khona lakusasa lakwelizayo. So ikho-ke labantu abatsha angaziwayo bafake emculo endimeni yomculo ukuze kube mnandi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi khona ama radio stations akithi le station esikhulu sona sethi sihlale siyawudlala umculo kaJesu Marabini labanye abaculi abasekela isintu sakithi. Ngiyabonga kakhulu akuhlale kunjalo. Ibhizi kakhulu ngihlala nasestudio ngisebenza ngisenza ama-shows ngikhuluma nje ngiseHarare sihlala khona lama-shows. So ngakho sihlala sibhizi nje sihamba hamba ukuthi sifinyelele ebantwini.
Luzwa njani ke umculo kaJesu Marabini ke ngingibale ukuthi abantu bathini khonapha ke emsakazweni wethu weStudio 7. Sibona ke uMike Nkiwane uthi ngikhona babadube kunjani khona ngapho ke Australia mfowethu. UNoman Ngwenya uthi morning Studio 7 sithi kunjani ke mfowethu khona ngapho. Nkululeko Nkosi uthi livuka njani sizwe sikamthokazi ugawulela abanye bakhe asikwazi ukuthi baphila ngaphi. Uyakhuluma ke lapha ke mfowethu. UJD Junior Dube uthi ninjani bafowethu. JD siyaphila kakhulu singazuwena ke mfowethu. UVasco Nyaningwelayo Moyo uthi Dube kunjani niyaphila kakhulu. Cyprian Dube la uyasibingelela kakhulu usithi hayi phela ke abantu bezanu pevu ngani bayepa okunye okumangalisayo lo mpandi yamadoda layo ukuthi khona khona phesitikini. Kodwa isikhathi sethu Duba kithi luzwa njani umculo kaJays sinuzwa ngani. Singake hlukani ke wothi mbale ke indaba ebezikhokhela namhlanje liyakhala ke ibandla lezanu pf nezijezo zenoto ezafakelwa ke abalandeli bezanu pf. Kodwa ke amabandla aphikisayo athi ilizwe leZimbabwe kumele lilungise konke elikwenzayo ukwenziwe konoko ngoZulu. Nabadabuka eZimbabwe basungula inhlanganiso zokudinga imali. Ye, sulukandaba siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje olubalisa uGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama. Bye bye, sulukandaba.